I-Twins Association of Zimbabwe iqale ngomnyaka 2016 iqaliswa ngamawele uMia Tentai noFarai Katola. Iminyaka ithe iqhubeka yasikhula inhlanganiso elizweni lonke yaze yafika koBulawayo. Injongo emqoka ye-Twins Association of Zimbabwe ikunanzelela indingeko zamawele ukuncedisana lapho okulemiswelo khona.
Kahle kahle ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini ukuyaba kusenzakala.
Umhlangano esiza kuba lawo mhlaka 26 February 2023 ayisuke ukuqala lapha koBulawayo ngomnyaka ophelileyo oka 2022 sike saba lombuthano lapha koBulawayo